uphenyo lolu lwenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwendlala enkulu elizweni okumangalisa abantu abaningi bezibuza ukuba kwenzakalani khona kulohlelo lwe-Command Agriculture olwabela imali eningi kangaka kubhajethi. Loba nje uhulumende esithi udubo lwendlala lubangelwa yikungani kuhle kwezulu, uphenyo lolu luveza ukuba kulamabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-3 billion US, eyabelwa abalimi ngokuthelezela ukuze bancedakale ukuhlawulela indleko eziguqela ukuthenga okunye okulimisa. Ekhuluma ngemva kokuthula kwempumelo yalolu phenyo, enye ingcwethi ephatheke uqhutshweni uMnumzana Bekezela Gumbo uthi udubo ukuthi i-Command Agriculture iguqulwe yaba luhlelo lwezombusazwe.
I-Command Agriculture iyehlulekile ukuthi isiphe lokho kade sikukhangelele. Besikhangelele ukuthi imali esizisebenzisa njengelizwe sithenga umumbu phandle ukuze abantu bedle, besikhangelele ukuthi konke konoku kuyaphela.
Ugumbo uqhubeke ethi imali kwakumele iye kubalimi yaphela ezandleni zezikhulu zebandla leZANU-PF.
I-Command Agriculture imali eziningi ziya ezikhwameni zabanye abantu, abantu abangalimiyo, abangabiseliyo imali back ku-government. So ikubona ukuthi i-Command Agriculture asiyiboni njengokuthi izayenza anything ukuthi kuphele uhlupho lokuthenga phandle kwelizwe umumbu.
Ugumbo uthi ugwalo lolu luzinikeza imbono yokuba uhulumende kumele adingisise lapho okwaya khona imali njalo yahlathwa ngubani.
Nxa ubala usekugcineni kogwadlwana lethu leli, uzathola ukuthi kubhaliwe ukuthi kudingakala ukuthi ilizwe lenze esingakubiza kuthiwa yini i-thorough audit eyabe ikhayele i-Command Agriculture kuphela, nokuthi ama-audit la amaningi abe cover ama-institutions amaningi, ukuthi ngubani owathatha imali, ngubani owathola ini ama-inputs, ama-inputs athengwayo manganani, la ma-inputs aphiwa abantu manganani, kuyini okungazange kufike ezandleni zabantu, ukwenzela ukuthi sibe kwazi lapho okulohlupho khona. Government yona ngokwayo kumele yenze i-research ekhayela ukuthi kanti kuyini okwenza ukuthi abantu behluphe beqhubeke belamba bedinga ukudla khona kule mali efakwayo u-Command Agriculture.
Omunye okade esemkhosini ngokwethula kwalolu gwalo uMnumzana Nkosi Khona Dibiti uthi uyadanisa ubugovu bezanu-PF.
Okumangalisa ukuthi thina nje sizalwane ama-red taxpayers sebesizwa kuthiwa imali allocative ukuthi iyelungisa ku-agriculture ukuthi sithole ukudla noma kule drought sibe lokudla, kodwa i-drought iyaba khona, ukudla kuswelakala mo, kodwa kuyabe kule budget yama-billions. So khona lokho njengezizakala kuyadanisa kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi ukudla kwakhona sesiyakuthola ngaso. Sikhuluma nje kathesi emashophu ngama-queues awo impuphu, abantu balayinela impuphu, impuphu kayisabonakali lapho etholakala khona, iyabe isidula kakhulu ukuthi akusathengeki.
Lokhu kusekelwe yisakamuzi seHarare unkosikazi Mary Marimo, yena othi njengabesifazane kuyabadanisa kakhulu ukuchaphaza kwemali ngale ndlela.
Siyakhuluma sikhangelele sithi umbe ama-single mothers, lanxa even umuntu engasomsingle mother khona lokhu uthi ukuthi kudliwe yini, ikunokuzaphekwa ntambama, ikunokuzadliwa nini umuntu ongumama okhangelayo. So khona kuyani ukuthi akula kudla kuyayenza ukuthi omama bebele-stress, kuyayenza ukuthi omama bebe-depressed, and khona lokhu futhi kuya-affecta i-environment abantwana abaphila kiyo, because the fact that yokuthi umuntu ongumama usele-stress, umntwana kasahlaliseki. Anyway, abaningi omama yibo abahambisa abantu babo ezikolo, of which imali zakhona most of the time ziyabe zivela khona lokhu ukuthi bayalima bethengise, abanye ngababhadala ngamabele especially emakhaya.
Ugwalo lolu luveza ukuba lokhu uhlelo lwe-Command Agriculture lwaqalayo, isilinganiso esivuno okumele sitholwe yilizwe siqhubeka sisehla, yena uhulumende ethulela imali eningi kulo kodwa lungaphumisi lutho. Uhulumende uyavuma ukuthi lolu hlelo aluphumisi izithelo njengalokhu okube kukhangelelwe. Kungalesi sizathu umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uphume nesinqumo sokuthi abalimi baphiwe incwadi zokuyagwereda lezi mali emabhanga, hathi ukuba bayephiwa libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.